Okwenziwa yi-SADC kuyindlela nje yokuthi babe besiya bekhuthaza inhlanganiso ezibusayo eZimbabwe ezikule inhlanganiso yokuthiwa i-GPA ukuthi ziqhubeke zikhulumelana zisebenzelana ukuze kuye kube lomphumela omuhle kusasa nxa sesikhangele ama-elections, ngoba uhlupho olukhona manje luhlupho lwe-constitution. Kodwa ngibona okukhulu abazafika bakwenze ngaphandle kokuthi bafike bakhuthaze lawo mabandla, ngoba wonke ngemva kwakho konke sekwenzakele kusalela amaZimbabweans yo alo mlando ukuthi babonisane ukuthi ikusasa yabo bazayimisa kanjani.
Nxa sikhangele ubana umhlangano weMozambique awukabi lamaviki amabili wedlule, kodwa nanku sesibona iqula le-SADC. Kuyatshengisa na ubana i-SADC okwakathesi izimisele ukuqeda udubo lweZimbabwe?
Angeze ngathi kutshengisela ukuzimisela, kodwa kutshengisela nje ukuthi i-SADC ilesifiso sokuthi nga linto eyiyo ehlukumeza uluhlu lweZimbabwe jikelele lalamabandla akwezombusazwe nga ayanelisa ukuthi aqine ekhulumisene wagcina kulungisiwe. Akutsho ukuthi i-SADC izimisele, kutshengisela nje ukuthi i-SADC ingabe ithiseka ngokuthi bekungaba kuhle nga konke lokhu kungalungiswa, ukwenzela ukuthi indaba yeZimbabwe le iye ngokuya kwesikhathi iqinise indaba yamaZimbabweans njengawo wonke amazwe, ingabe indaba yokuthi isikhathi sonke nxa i-SADC ihlangana sokufanele ibe indaba esegu.
Nxa sikhangele ukuba na kulokudonselana kudaba lwesisekelo sombuso esitsha, ubona ungani ikhona yini indlela i-SADC enganceda ngayo?
Akula ngenye indlela i-SADC enganceda ngakho ngaphandle kokuthi kuphele iqhubeke igcizelele ukuthi bekungaba kuhle ukuthi ngaba bayakhulumisana, iba khuthaza ukuthi bakhulumisane, ngoba iqiniso likhona ukuthi isisekelo sombuso lesi singesamaZimbabweans njalo ngamaZimbabweans okuzafayele aze avumelane ukuthi afuna sibe yintoni. Okwamanje i-SADC akulalutho engalwenza, izandla zayo zibothiwe.